Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 31 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, idalele High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso kucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima, kodwa abanye bathi kubuvili bana njalo phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court ukhangelelwe ukuhluza isicelo sikankosazana Mary Mubayiwa esokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili namuhla ukuze amacala akhe athoniswe evela ngekhaya. UMubayiwa ngumkakhe kamsekeli kamongameli weZimbabwe uMnumzana Constantino Chiwenga, njalo ubotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuzama ukubulala umyeni wakhe kanye lamanye awenkohlakalo. Ababili laba bakhanya sebesehlukana. UMubayiwa ubephambi kwenkundla kamantshi izolo, njalo udaba lwakhe ludluliselwe phambili kumhlaka 14 ngozibandlela. Kubika iphephandaba le-Herald, i-High Court iyo eza kutsho namuhla ukuthi uzaqhubeka evalelwe na eChikurubi Maximum Prison kumbe uzakhululwa. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba umnyaka ka-2019 namuhla ngoba lithi lizaphanga likhohlwe ngawo ngoba ubungumnyaka olukhuni ngenxa yokutshabalala komnotho, ukudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokusilela kwamagetsi lamafutha ezimota elizweni. Umnyaka lo ubulendlala embi ehlasele abantu abaphose bafike kuzigidi eziyisishiyagalombili, i-7.7 million abadinga ukudla ngokuphuthuma. Abanye bakhala ngokukhwela kwempadalo yabantwana besikolo besithi kabasoze bayenelise ukuhlawulela abantwana ekuvulweni kwezikolo kumaviki amabili alandelayo. Lanxa uhulumende ehlezi esithi ulenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe, iningi lithi akulabubelo obuba khona, njalo lithi kubuvilibana phambili. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ziningi izinto ezingathi zibe lugcube ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga kungamadola something, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-90 cents, kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udokotela wahlangana nabantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi ukukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemchova la ikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho esebe engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu, njalo amelele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa, yacuka abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi. Imchova iyaligedezela ingela bantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elize njalo uduko olulokhu luqhubeka ngolwamagetsi. Endaweni eziningi amagetsi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuya ebusuku ngama-10:30 kusiya ku-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi uduko lwamanzi kuzananze kwito yobengabo obulawa amanzi alensuzo ukuthi abe ngeke for instance yakuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolesihimbi ntambama ahamba ngolesithathu ekuseni ayebuya ngolesihlanu ntambama so ngezinye zendibi ezithi zikhona esikhanye ukuthi uzathi-ke uvuleka lo mnyaka olandelayo oka-2020 udubo oluzaba khona ikakhulu udubo lwe-school fee ngoba iindawo eziningi zikhwezike i-school fees zikubo-400 ama-government schools zikubo-500 ukuthi-ke amabhoding akubo-4000 amanyatshaya ama-6000 kusiya khonayo
izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki
udubo olukhona vele osoluhlangane zakhamizi ukuthi sikhuluma kathezi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenga izinto abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzeli impuphu general impuphu oyithole ezitolo njengabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama-10 kg le ama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona ikhona yabi uyayibona emkotweni ukuthi kathi iphuma njani bona bayebeyithetha ngamsozi bekwazi but uyahlangana ase beyithengisa phandle abantu ngama-70 bond ngama-80 bond cash kodwa bethithi bayithenge ngama-50 RTGS yeswayipa so basically vele udubo sebephakathi kwala bantu singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu ungananzela into yamagetsi yona leyi vele izaqhubekisiya phambili ngoba kade sihlangane le-drought ngakuyukuthi imbangele yokuthi vele ungabi lamagetsi ukuthi uzambezinde singathi ikaribha kayila manzi kusho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho ngoba kadesi vele izulu kalini i-drought isikhayelane layo so udubo lwamagetsi into ezaqhubeka okwesikhathi eside phinde sikhayele futhi udubo lwamanzi nqani vele izulu lokhu linganjanga kadesi njengoba kukhwamile la ukuthi amanzi emadamu kawakho sizaba nodubo olwedlula lolwesilalo kathesi ngoba already sesiku-water rationing so nxa kuzulu lingakananga kutho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya rationa azakhwela maybe kuyaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought then uhlupho lwemchova ukudula kuzaqhubeka kudula njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate kutho ukuthi izabe lokhu ikhwela ifuel every week ayelokhu iqansa every week iqansa okwezikhulu fees kamkhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi kwenjalo le mali labo abasebenzi abathi bayithole incane kakhulu asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo njengoba izikolo zikhwezile izikhulu fees nokudla lapho emashopu labantwana emabhoding lakudla kuyakhwela kufuneka ukudla ngale ma-boarding school sikhanya ukuthi udubo lolu luzaqhubeka angilesi mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo joyini imepirandi i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo ngoba kwakhathesi abantu nalantu imali yethu kabayikhangeli ngelihlo elihle
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi u-2019 obungumnyaka onzima kakhulu kunhlangothi zonke zempilo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana uTimothy Ngwenya odabuka esilobela osekukudala esebenza eMzansi uthi ibe minengi imizamo yempumelelo kodwa impumela mpu.
U-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu kimi. Ziningi iy'nkinga nama-challenges ebengibhekane nawo emsebenzini. Nginethemba nokuthi u-2020 uzoba ngcono kakhulu kunalo nyaka esiphuma kuwo.
Umnumzana Junior Ngwenya yena ovela eKhezi emaphisa laye uthi bekukomnyama ubambile.
Umnyaka 2019 hey ubunzima kakhulu ngoba isimo somnotho hayi besingasihle sibili izinto ziyakhwela ngapha ama permit la besilawo beswa renewa athi isikhathi futhi kanjalo ukuphuma nxa esephumile njalo aphuma sokulumnyaka owodwa ongasekho osudliwe isikhathi sithemba ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba ngcono thandazela futhi lokuthi izwe lakidlala libe ngcono.
Umnumzana Jonathan Mbetso odabuka eBedbridge uthi bekukubi emsebenzini lasemakhaya.
Esikhathini esiningi izinto mazikhubuke emashopu siyabheka esibayeni ukuthi sibheke noma lingalithokazi noma ijongosi ukuthi uzongenisa liphi ulithengise kodwa kulo mnyaka i-drought nayo ibinzima ibe ingenele kakhulu uthole ukuthi awusakhona ukungena nasesibayeni. So thola ukuthi ekuthengeleni ifuyo ukudla nabantu kube kunzima ngoba nazo iy'nkomo zakhona ifuyo zakhona nazo zibe zingasathengiseki.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi ngumnyaka ozakhunjulwa ngokuhlukumeza impilo zabaningi.
abangane nomdeni zonke indawo, wonke umuntu bezwakala ekhala kakhulu entweni eziphathelane nezimali. Abanye betholakala ukuthi balahlekelwe imisebenzi, abaqhatshi bebesehlisa izinsuku zokusebenza, into ezifana nalezo nje. Kubukeke ngathi umnyaka lowo bengathi unzinyana.
Kanti-ke sekubhekwa ku-2020, uMnumzana Dumisani Leya uthi ukulungisa inkinga zeZimbabwe yiso isisombululo senhlupho ababhekani lazo emazweni.
Mina isifiso sami somnyaka ozayo 2020 yikuthi sibone njalo kuvuka ispirit se-activism esike sabalala so ngesikhathi sabo 2005, 2007, lapho ekade kuzwakala khona abantu abasediaspora ukuthi bayaphikisa njalo bayawusula bayawugxeka umbuso weZANU-PF olokhu bambile eZimbabwe sokuze kuyi-40 years.
Kanti-ke imbongi ungangezwe uthi kungama iziphithiphithi zengxabano lokuhlukumezana e-Afrika jikelele, izimo zizaqala ukuba ngcono emazweni kukoqela leZimbabwe. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
The sounds and colors of African soil. Why this animalistic behavior? Slaying and slandering each, scaring for scarce resources.
Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umasipala wakoBulawayo semise inhlelo zakhe ezimqoka eziphathisa uZulu ezigoqela ukubuthwa kwezibi lokuhamba kwezimota ezithwala izigulane ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota. Lanxa kunjalo, iphephandaba leHerald lona lithi akusela kusilela kwamafutha ezimota elizweni. Iphephandaba leli lithi indwendwe ebezibonakala emagalajini elizweni lonke jikelele kazisekho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani, salibonani basakaza abathandekayo kunye nabalaleli bonke boStudio 7. Okhulumayo ngohloniphana umoyo uPindi eGoli ngokuzalwa ephuma endaweni yaseNtebe eGwanda. Ngithi ngibulise zonke izihlobo zami, ngiqala eNtebe abantu bonke abakoPindi ngeke ngabaqamba ngamagama emawani, nabo bonke nje umuntu ozazi engiwakoPindi ngiyambulisa. Ngiye lami ngiyabulisa nakhona le eLupane ebukhweni bami, ngiyababulisa khona le, siyabonga lapha.
Bonani kuStudio 7, ngegama lami uAdolf Shaba. Thanda ukufisela umndeni wami nomalume wami lapho okuzalwa khona umama ePlumtree, lapho engikhulele khona koNdlovu. Ngiyafisela umnyaka omutsha ubuye kubazukulu bami abakoBulawayo eLobhengula West, labo ngithi umnyaka omuhle ka-2020. Phinde ngiye kithi lapho ezalwa khona eMberengwa kwaMatarusha, lapho kunobaba. Ngimfisela umnyaka omutsha ka-2020 omuhle ogcwele izibusiso. Phinda ngithi umnyaka omutsha kumngane wami uJoseph Chuma okoBulawayo engikhulelayo. Ngiyabonga.
Ngiyabonga igama uChriston Mbezi. Thanda ukubingelela izihlobo nabangani nje umnyaka kuphela. Abantu abangihlalanga nabo iKhisimusi yababulisa abakhona baseMzansi, abanye baseKufane abaseMzansi baseskhona yabobulisa abaseKufane isekhezi thayi bahle kahle nabomosha fisela umnyaka olishukela 2020 akhulisa isihlobo labangane into zonke zehlukeneyo. Yabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli, ngilifisela umnyaka omutsha omuhle ka-2020. Ngiyethemba lezi zinto eZimbabwe zizobe sezingcono njengoba sibe siphila ngaphansi kokuhlupheka kulomnyaka. Ukudubeka kuze kwafika ngoKhisimusi abantu behlupheka. Mina ngiseJohannesburg, igama nginguRobson Mwale, ngibulisa eNtumbane. ubabami labazukulu bami bonke ngithi bebe lonyaka omutsha omuhle ngibulise lakhona apha eJohannesburg abafowethu nabosisi bami abalapha eJohannesburg ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Hayi, siyaphila basakazi, mina ubhanda moyo ebulilima West Plumtree komnyama esigabeni kondolwani wathi makhulela wathi nani. Hayi, umnyaka ozayo kuzaba nzima mina ngendlela embona ngakhona ngoba hayi vele lo usuqede nzima sokuthi situzalunga siyabe singazi ukuthi situzalunga ngoba kwenze njani. Ye, ngoba akulazulu akulamali indlala ye hayi kunzima kakhulu umnyaka ozayo vele hamboni siqhuba kahle sibili kuzaba lokunzima uzaba lokunzima kakhulu ngani izulu liyana abantu bebengathembele kulimeni inkomo zifile izulu kalikho akulatshani lakathesi so la mapolitiki akhona akazwakali baqinisa amakhanda nje abadala laba bathi ye siyalungisa lokhu yonke into isalungiswa yonke into from 2017 bathi bayalungisa namanje. Hayi madoda, hayi siyabonga. Yethu indedela abanye siyabonga. Hayi liziphathe kahle bakithi sibekezeleni sisebenziseni imibono yokuthi singalikhulula njani lizwe.
Yebo yebo, mthwakazi omuhle. Ngithanda ukubingelela igama lami ngiyawuvehle. Bingelela izihlobo zami zonke, ngabingelela bonke abantu, Chris Gande wonke ngiyabingelela. Umnyaka omutsha ngokubona kwami umehluko awukho ngoba yona iparty ekhona manje yiyo yabe next year so umehluko khona yabe uphuma kuphi ngoba yonke into akona nto etshintshileyo i-government yabisebenza yiye khona manje so umtshintsho yabukhona asiwuboni nje.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo uJohn Khumalo ngilana eSouth Africa. Mina into engiyibonayo ngonyaka lo ozoqala ngibona inhlupheko edlula le ekhona manje ngoba singena kulonyaka ozayo kungena mvula okwamanje akunamvula enayo and then amanzi awekho and isikhathi sona lesi sikusona njengamanje isikhathi semvula uma ivula ingane manje kusho khona-ke ukuthi ayisayobuya ine futhi imvula engikubona ukuthi lokho ikhona kuzoletha inhlupheko enkulu kakhulu ngoba ngaphandle kwamanzi akunakuphila amanzi awekho nje zonke indawo and then futhi okunye engikubonayo ukuthi khona la eSouth Africa la kuzoba nzima kakhulu ngoba nakho nje siyabona ukuthi bayacwila nabo njengayo iZimbabwe leya akusenamsebenzi abelungu abekho nabo bayahamba amapulazi lapha kunabo akasalinywa empty lapho bekulinywa khona siyabona nje masihamba lana ukuthi hhayi akusenalutho akusenabelungu nalabo imbijane lesisele bayahlaselwa babulawe batshontshelwe izifundo manje kusho khona-ke ukuthi kuzoba nzima kakhulu unyaka ozayo. Ngiyabonga ngingamoshi isikhathi. Amen.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elithiye amabhomba adubuke abulala abantu abafika phose ikhulu eSomalia ngempelaviki. Uhulumende wakwele Botswana usecele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zimphathise emkhankasweni wakhe okuvimba ukuzingelwa kwenyamazana zendle ngaphandle komthetho. Isicelo lesi siza ngemva kokubulawa kwabobhejane abalitshumi lantathu kunyanga ezintathu ezedluleyo. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Odinga ukuncintisa emele ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo, umnumzana Joe Biden, uthi ulakho ukukhetha umuntu olilunga lebandla elibusayo elama-Republicans ukuthi abe ngumsekeli wakhe. UBiden uveze lokhu izolo esemhlanganweni wokudinga usekelo esabelweni seNew Hampshire. Okwamanje umnumzana Biden uncintisana lamanye amalunga ebandla lama-Democrats agoqela umnumzana Bernie Sanders lo nkosikazi Elizabeth Warren bedinga ukumela leli bandla kukhetho luka-2020 ngolwezi. Ozakhethwa phakathi kwabo nguye ozanqikilana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans. Sibuze umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Mina the way ngibona ngakhona, I think uBiden uyapolitika nje la, ngoba kusho ukuthi ngezinye indlela uzama ukuthi reach out to ama-Republican ukuthi athole abantu abaningi ukuthi bamlandele, ngoba babembona elama-views angabandluliyo ama-Republicans. Kodwa ukuthi into engenzeka, well, angeke ngithi it's never, but angiboni ukuthi suke kwenzeka lokhu, ngoba i-politics ze-America zi-polarized kakhulu between ama-Republican nama-Democrats. So angiboni ukuthi angakwenza eqinisweni, but kuma-primary la kungamsiza ukuthi abonakale njengo-leader o-moderate.
Kodwa emizameni yakhe yokuhuga ama-Republicans lapha, gasoze aziphazamise yini azixotshele usekelo lwama-Democrats olwebandla lakhe? Ngoba maningi ama-Democrats angafuna ukuzwa kukhulunywa ngama-Republicans.
Yikho la ngitsho khona ukuthi yi-risky ozomele uyabe eyithatha. Kodwa kumele sikwazi ukuthi kulabaningi abangama-independence abaphakathi naphakathi kwama-democrats, and usually yibo okuthiwa ngama-swing voters. So I don't think ukuthi uBiden lapha ucabanga ku-short term la eduze for ama-primary within ibandla lakhe lama-democrats. I think ucabanga lana long term, mase kuyiwa ku-national vote ma kukuthi vele uyabe sekhethiwe, ngoba ngempela yena uzibona enguye vele ozokhethwa kuma-democrats, ngoba I think ukhangela ama-polls atshengisa ukuthi hhayi ule-lead enkulu sibili ukuthi kuyathembisa ukuthi nguye ongakhethwa ukuthi amele ama-democrats.
Wena ubona kusiba nguye yini okhethwayo?
Well, masisiya ngama-polls the way angakhona, kukhanya nguye sibili olidayo kuma-polls amaningi. Kodwa siyazi ukuthi ama-primary wona adecidayo ukuthi ekugcineni, ngoba I think sabona even ngesikhathi sika-Obama around isikhathi lesi kwakungakacaci ukuthi nguye ongalida, ngoba kwakulabanye ababephambi kwakhe kuma-polls. Kodwa kuthe mase kuyiwa kuma-primary waqala ukuthi athole abantu abaningi abamsekelayo. So okwamanje kubonakala ngathi nguye uBiden, kodwa hayi angeke ngisho ukuthi sekudefinite ukuthi ngempela nguye ozokhethwa ngama-Democrats, kodwa kuyathembisa okwamanje esayidini la.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika.
Ilondoloze, uhambe nami. Jerusalem, ikhaya lami.
Lingaba livuka njani kundawana zonke zelizwe echolocho Plumtree Blawayo Kezi e Harare Gwanda nitswile buya ne Bed Bridge siyalibulisa siyalibingelela siyalithanda lonke ngalo lusuku bakithi okulilanga lokuchina lika 2019 na ubungumnyaka onzima mpela ebantwini abanengi. Silethemba umnyaka ozayo uza kuba ngumnyaka olempumelelo kini lonke. Siyabona laba ku Facebook lapha ababukeleyo, sithanda ukulibonga njalo kule kulobani kulopolite ugwakuba maphosa ubukele siyabonga. Umusa Mazvuko twena babankomo, good morning and happy new year. Lami ngithi mnyaka omutsha Mazvuko. Uyaqhubeka uthi bese ngithi happy new year ku family ya kumathema yonke esenkayi kanye nabalaleli be VOA. Ngithi bangene kahle ku 2020. Precious Nyembezi Masuku twena amavuko msakazi. Hayi sesithemba ukuthi 2020 uzoba ngcono provided abaholi bethu bezinuke amakhwapha besigogele ngokweqiniso. Mandla Joshua Yoram twena livuka njani msakazi wethu, ngivuka live from South Africa. Siyabonga Mandla, uyaqhubeka uthi siyabonga ngomsebenzi omuhleli wenzayo. Sibusiso Ndlovu indlovu enkulu uthi wena linjani msakazi, happy new year. Inzima impilo kwelakithi, angazi abadedi ngani laba abaziphetheyo ngoba labo bayabona ukuthi bayehluleka. Bekiwe Spanda uthi wena siyabonga msakazi, sivuka live sisecholocho komsikana. Kunjani cholocho Spanda? Queensman Amadongo tilivuka njani basakazi, libe lomnyaka omuhle. Mthandeni Mqondisi Chibali uthi wena uvuka njani Nkomo? Hayi ngiyavuka emlaleli. Nkosimazi uthi wena baba Nkomo, amavuko ngosuku lokugcina ku 2019. Baba Nkomo, mna inkulumo yami iqonde nta kubaba uGawule. Ngimzwe ekhuluma izolo. Baba Gawule, sicela ukuthi uma wena udlile wasuta uyekele ukukhuluma into engasiqiniso. Nkululeko Nkusta uthi wena yiyo eyoku hlukanisa unyaka lentunga. Yebo kunjalo. Thembani Jiyane, morning Nkomo, ngibuka ngise Homestead ematopo. Master KG hamba lo nomcebo ngengoma emnandi, besigqibela ke uhlelo lwalamhlanje ingoma ethi Jerusalem. Singake hlukana isikhangele bezihamba phambili. Idale le High Court namuhla lizahluza isicelo somkakhe kamsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokucala aletheswayo elokuzama ukubulala umyeni wakhe. Iningi lithi liyathokoza ngokugqiba u-2019 namuhla ngoba ubungumnyaka onzima, kodwa abanye bathi kubuvili bananjalo phambili. Kwanelo kwamanje likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-half past 7 na Mina elani astivaneni kusasa mhlaka 1 emnyakeni omusha brand new. Olivalelisayo kwamanje ngintungameli inkomo. Itshone kuhle.